atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
a social, political and economic situation that is confronting Zimbabwe.
Ugacha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luqoqe umhlangano wokudinga isisombululo senhlupho ezibhekane lelizwe.
Okwenhlanyelo besingakakhangeli kakhulu ngenhlanyelo ngoba emasimini asikagabangi ngokulima. Of course sesilungisile ilozi nentango nje. Izulu khona nenje izolo nje singathi ngajabula.
Izakhamizi zemaphandleni asezigabeni zemandebeleni seziqalile ukuthola inhlanyelo eyabelwa nguhulumende. Lanxa kungasiwo wonke umuzi owenelise ukuyithola. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi wenqatshelwe ngamapholisa okwethula umbiko wakhe we-Hope of the National Dress e-Africa Unity Square Harare kusasa, kodwa umhlangano lo uzaqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugacha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luqoqe umhlangano edolobheni lePretoria wokudinga isisombululo senhlupho ezibhekane leZimbabwe kwezomnotho lakwezombusazwe phansi kwendikimba ethi The Best Path to a Prosperous Zimbabwe. UBenedictine Mhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula inkulumo yakhe emhlanganweni lo, umphathintambo ugacha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe inkosikazi Naledi Pandor uthe iSouth Africa izimisele ukuncedisa iZimbabwe ukuphuma enkingeni ebhekane lazo.
A social, political and economic situation that is confronting Zimbabwe.
Uhlupho lwezomnotho lezombusazwe eZimbabwe ngolunye lwenhlupho ezinkulu kulazo zonke ezibhekane leSADC.
Lobanje uNkosikazi Pandor esithi izijeziso zomnotho ezethulelwe abantu namankampani athile eZimbabwe sezehlulekile ukulungisa isimo njalo kufanele zesulwe, ukugcizelele ukuthi izijeziso lezi akusilo lodwa uhlupho olubangela isimo esibi eZimbabwe.
The politics and the economic as well as the social.
Ngeke ezomnotho zilunge eZimbabwe nxa kungalungiswanga ukufuthelana okukhona kwezombusazwe.
Umeli weZimbabwe kweSouth Africa uMnumzana David Hamadziribi ucele inhlanganiso yamazwe ezansi ezwekazi leAfrika eSADC ukuthi ncedise iZimbabwe ekulungiseni isimo elizweni.
One way in which SADC can help is to create facilities for Zimbabwe to be able.
ISADC ingasinceda ngokusiza ukuthi sithole imali elomthelo ophansi enhlanganisweni ezobolekisa imali yentuthuko kuSADC lasemazweni omhlaba.
Kodwa-ke ingcitshi kwezombusazwe uSkwica Mfundo Arthur Mutambara utshele umbuthano lo ukuthi ngaphandle kokuthi kulungiswe indaba zokhetho eZimbabwe, abantu abakhohle baphinde ukuthi kukhona okuzalunga.
The fundamental problem in Zimbabwe is the issue around the management.
Uhlupho olukhulu eZimbabwe ukuqhutshwa kokhetho, ngakho yikho okufanele lisincedise khona kuqala.
So that when we go to the elections with transparent, credible, fair elections.
Umelwe eBotswana kwele South Africa uMnumzana Lamek Nthekela yena uthe ukukhulumisana yikho kuzavula indlela zokulungisa umumo weZimbabwe.
Let's have an all-inclusive forum where we can have both the government.
Uhulumende kahlale phansi labamabandla aphikisayo labo somabhizimusi kukhulunyiswana.
Umhlangano lo ongenwe isiphathamandla zehofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa, abameli bakwamanye amazwe, iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa, izizalwane seZimbabwe, inhlanganiso zikaZulu kanye lengcitshi kwezombusazwe lwezomnotho. Umphathintambo Pandor uthe uzathatha konke okukhulunyiweyo akuse emhlanganweni womanyano wamazwe angezansi ezwekazi le-Afrika oSADC ukuze kube yiwo otshoyo ukuthi yikuphi okufanele kuhle kwenziwe okuphangisa. Melesulo 7 ePretoria kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Uhulumende useqalile ukwabela inhlanyelo izakhamizi zemaphandleni ezigabeni zemaNdebeleni lanxa kungasi wonke umuzi owenelise ukuyithola osekubangele ukuthi abanye behluleke ukulima njengabanye. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende njengokwethembisa kwakhe phansi kwehlelo lokulima olweCommand Agriculture usenelise ukwabela ezinye izakhamizi zemaphandleni inhlanyelo yomumbu, amabele, lomvundiso. Isakhamuzi semangwe unkosikazi Emelia Nkomo uthi izakhamizi ziyayithola inhlanyelo.
Hayi, uthuba lwenhlanyelo olungcono lona ngoba mayibuya inhlanyelo sonke isakhamuzi siyayithola.
Isakhamuzi seBrunaberg esanzuwi umnumzana Andrew Dube uthi inhlanyelo abakayitholi kodwa sebelungiselela ukulima.
Okwenhlanyelo besingakakhangeli kakhulu ngenhlanyelo ngoba emasimini asikacabangi ngokulima. Of course sesilungisile ilozi nentango nje, izulu khona line nje izolo nje singathi angisho yabona. Isimo sezifuyo it's terrible.
Unkosikazi Phathekile Moyo uthi abangayitholi inhlanyelo njalo lonyaka bazalima nzima, izifuyo ziyacuba kodwa amanzi okunatha balawo.
Yho, inhlanyelo ayibonakali, angazi kumbe izabuya, angikwazi. Nxa izabuya anti leyo hlelo zakhona iqala laphana ikuthi laphana, abanye bezokuyitholela emuva. Izifuyo ziyaphela zona, inkwankwa singenile. Ngiyathabela nje kathi kulezi nsuku ukuthi izulu linjani, linile. Thina amanzi okunatha asihlezi lawa wabedabani trust basigebhele amanzi, lezi bhorale ziyaphefumula.
Ekhuluma labo somabhizimusi kobulawayo kumaviki amane adluleyo, umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa uthembise ukuba bonke abalimi bazathola inhlanyelo lomvundiso kungela nhlawulo abayikhuphayo. Abanye abalimi sebelima ngoba sebetholile ingcosana yenhlanyelo kuhulumende, kuthi abanye sebelima ngokukholwa ukuthi bazayithola ngoba ngomusa wenkosi lokhe bengakayitholi loba nje izulu selithe laseula. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umkhokheli wabandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi wenqatshelwe ngamapholisa ukwethula umbiko wakhe we-Hope of the Nation address e-Africa Unity Square, Harare kusasa. Kodwa isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Malokele wethule umbiko namhla isithi umhlangano lo uzaqhubekela phambili emahofisini e-MDC eMorgan Tsvangirai House e-Harare ngehola lechumi ekuseni. Khona ke kusasa amapholisa alobele iMDC incwadi esithi isizathu ukuthi kungaqhamuka udlakela ngoba kulabantu abaningi edolobheni njengoba sokuyisikhathi sekhisimusi, njalo izisebenzi eziningi zithole imali yebonus. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathutshele iStudio 7 ukuthi iMDC ivinjelwe ukuqhuba lomhlangano eAfrica Unity Square kuphela, hatshi kwezinye indawo. Uthe amapholisa wavimbi imihlangano yonke ye-MDC ngoba nanko phela oyemavuku uziqhubekele kuhle ngesonto edluleyo bengawuchitha-chithanga. Kodwa isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uyawasola amazwi kamnumzana Nyathi.
Ngibona ngani ukuthamanda nje kumuntu omdala, akulanto ukuthi khona ule problem le venue, kasitshelwa phela thina njenge-MDC ukuthi fanele senzele umhlangano wethendaweni enjani. Ngalokho sizayenzela umhlangano wethendaweni esifuna ukuyenzela yena ngoba lapho sizakho umhlangano kuyabe kule sizathu sokuthi indaba sifuna ukuya khonapho. Amapholisa angeke abuye asitshele ukuthi lini imihlangano endivunyelwa kuphele kuyenza lapho. Abake bakuzama khona ukutshela ukuthi vele thina ku-Harare kumbe emadolobheni asisavunyelwa ukwenzela imihlangano. Awuboni ukuthi khonokho kunganako ukuqondanga ngoba bayakwazi ukuthi emadolobheni yikho lapho esiqine khona kakhulu. Basebesivimbela nje basafuna ukuthi senze imihlangano nxa besivala lapho kugcwele khona abasisekelayo. Mbonani kunodubona okukhulu kakhulu. Nasemakhaya bayasivalela. Bechaya abantu bethu emadolobheni basibhalela besebenzisa amapholisa. Hayi, akuqondanga lokho njalo ngeke sikuvuse.
Kungenzakala yini ukuthi kuqhamuke udlakela njengalokhu abakutsho?
KweZimbabwe sesikwazi thina ukuthi lanxa kuthiwa kulokutshengisela kungokwe-MDC, nxa amapholisa lamasotsha engangenelanga enza udlame lobukliwe, kwande ukuthi kube nempumela enhle kakhulu. Liyakwazi phela lana ukuthi sithe sigijimisa ukhetho luka-2018. EMDC yenze ukutshengisela okuningi kakhulu kusiwa emahofisini ezekhi njalo kulungisa indaba zokhetho. Awuzange kube khona ukuhluphana kumbe udlakela. Sibona kuphela udlakela lusilwanda ukuba khona nxa kusuke kwaba lamapholisa kumbe amasotsha abe edinga ukuthwalisa nzima izizalwane zeZimbabwe.
Ye, umnumzana Nyathi umnike umzekeliso wokuthi ingane emavuku ibandla lakho liwuqhubile umhlangano, ayisikho ukuthi liyavinjelwa kweminye imihlangano edluleyo.
Hayi, phela sithi bantwana thi abavalwa amehlo siyathi ngemva nxa kule mihlangano yethu elithumi esifuna ukuyenza bayavumela umhlangano wodwa. Yikudlala ngathi lokho besenzela ukuthi basebenzisa nalowo mhlangano njengesizekeliso sokuthi siyavunyelwa. Asikuvumi lokho njalo sibone ngani nje yikudlala ngesikhathi lokudlala ngengqondo zabantu beZimbabwe. Umhlangano wakusasa uzaphumelela, uzaqhubekela phambili ngendaba yokuthi kasidingi ukuhluphana lo muntu thina. Umhlangano ovaliweyo, umhlangano ongela abantu abaningi abaza kuwo. Angiboni ukuthi amapholisa abezikhathazelani ngalowo mhlangano.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC. Sixoxela eseHarare.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, okhulumayo ngoMike Hove. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlolisisa ukuphatheka kwabatsha ezikhundleni zobukhokheli kuhulumende, kumakhansili nakwezinye inhlangothi zempilo kwele Zimbabwe. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abasakhulayo baphakame bathathe lezo zikhundla lokuveza imibono yabo lapho kuhlelwa ezimqoka. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Singakaye esigabeni esilandelayo, othi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi wezomvikela ezimbili zikahulumende weMelika zitshele idale elenza uphenyo lokubona ukuba umongameli Donald Trump wephula umthetho nalo bahatshi kungxoxo ayenza lo mongameli Zelensky wele Ukraine. Isiphathamandla sebutho Lieutenant Colonel Alexander Windman, umcebisi omkhulu endabeni zobudlelwano le-Ukraine esigodlweni sikamongameli se-White House, ngomunye wabanikeze ubufakazi namhlanje. Udokotela omkhulu kamongameli Donald Trump, U.S. Navy Commander Sean Conley, wethule umbiko oveza ukuba umongameli Trump uze esibhedlela ukuzohlolwa ngesonto, kodwa akukho okwethusayo ngempilo yakhe.
Ngemva kweminyaka emibili uhulumende kamnumzana Robert Mugabe esuswe embusweni libutho, umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale. Intengo yempahla iqonga mihla ngemihla, amanzi lamagetsi esetholakala kanye kumbe kabili ngeviki, imisebenzi isililihlo lentwala ngokungabonakali. Umongameli Emmerson Mnangagwa
wathi ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 wathembisa ukuthi uhulumende wakhe usevule amasango kulabo abafuna ukuzosungula amabhizimusi bevela kwamanye amazwe, kodwa amazwe angentshonalanga amaningi wona avala amasango esithi uhulumende wephula amalungelo kaZulu. Kodwa abasekeli bebandla leZANU PF bathi uMnangagwa kaphiwe ithuba ngoba wathatha intambo zombuso umnotho usuvele ubhacalele. Omunye wabatsho njalo umsekeli kamphathi intambo wezembiko lobungcitshiba lezinsuku uMnumzana Dingumuzi Phuthi. Siqale ngokumbuza ukuthi abakhala ngobunzima bempilo balezizathu na.
Engingakutsho ukuthi ngabaqambi manga abantu ukuthi kube lobuhlunganyana obube khona kwezomkonomi. Kodwa ngiphinde njalo ngiphenduke ngithi ye kwakuvele kukhangelelwe ukuthi kuzaba njalo, ngoba ngithi bekuyikulungisisa izinto ebezonakele. Ekuqaliseni kuyavunyelwana ukuthi izinto zalapha eZimbabwe zase ziwonakele okokuthi kwakuthatha iminyaka eminingi ukuthi zilungiswe. Ngakho ke ubuhlungu lobekade sihamba kubo yibuhlungu bokulungisa izinto kade zonakele. Abantu besebegcwele nobusela, abantu besebegcwele ngokungathembeki, izisebenzi besezigcwele ngobuvila, abantu besebevukela ukwenza amadili kungela misebenzi ebambekayo. Ngakho-ke sesiqala-ke ukuzwa, ikakhulu njengalokho okwenzakale kathesi, ukuzwa ibhajethi ipresentwa ikhuluma ngendleko zabantu, ikhuluma ngokuqhathwa kwabasha, ikhuluma ngezinto esileminyaka singazazi singaziboni.
Kodwa osakhulayo oyisiphathamandla sebandla le-MDC uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba uthi iminyaka emibili edluleyo itshengisa ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe.
Kwezomkhonomi into esiyibonayo kubana-ke iminyaka emibili edlulileyo sibe-ke lale abayithi ngesilungu i-macroeconomic instability, okutsho khona ukubana ke umkhonomi wethu izinto ezincane kumkhonomi ezihambisa umkhonomi azimanga kuhle. Yikho sibona intengo zikhwela, yiyo into yokuqala kumkhonomi. Intengo sezikhwela okuyikho kokuqala. Okwesibili, umkhonomi esikubone kweminyaka ethi edluleyo kusukela kuNovemba 2017 kuze kufike namuhla yikubana ke imali iluza ke ivalu yayo. Ngesikhathi sikamgabe singasasiyenga dollar, kathesi singwankuluma lawo nje kufunakala amabhondi ayi-16. Okwesithathu kwendaba yomkhonomi esibonayo yikuya phambili kokuswelakala kwemisebenzi, okuyiyo-ke into eyenza ukuthi umkhonomi uye phambili, ukuswelakala kwemisebenzi nokuvala kwama-indasi.
Umlobi osakhulayo uMnumzana Owen Mothobi Moyo uthi kuningi ukutshengisa ukuba uhulumende okhona angaze aphiwe eminye iminyaka eminingi angeke avuselele umnotho welizwe.
Nxa sithakale umnotho welizwe sikhala iminyaka le emibili edlulileyo, sizakhangala thingasithi thina okwenzakalayo eZimbabwe yikuthi umnotho welizwe ubulawa yikuthi iZimbabwe is theoretically a democratic state but practically a military oligarchy. So thina we are suffering njengabaezimbabwenesizathu sokuba into eyenzakalayo ukuthi i-military oligarchy is looting in amafundi.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuvuselela umnotho iyasebenza, osekubangele ukuthi ayekethise isikhathi sokubopha amabhanti i-austerity ngesilungu. Kodwa uZulu uthi akula ngitsho ukutshengisa lokhu.
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela izomnotho. Ngemva kweminyaka emibili uMongameli Emmerson Mnangagwa engene embusweni, ingcwethi kwezempilakahle zithi kaziboni izizathu zokujabulela umbuso wakhe ozibizwa ngokuthi Second Republic owangena ngemva kokugenqulwa embusweni kwaye nguMongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ngabe butho uMavis Kama usethulela lolu daba.
Abasebenza ezibhedlela bathi kakukho okubonakalayo osekuthe kwalungisiswa kulolu hlangothi lokhe abembuso we-Second Republic bathathayo intambo zombuso eminyakeni emibili edluleyo. Abantu baqhubekela phambili belahlekelwa yimpilo lalapho behlaselwe yimikhuhlane elaphekayo. Udokotela Anele Mthabisi Bebe owenhlanganiso yabodokotela abasanda kuphutsha izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association ulandisa kabanzi ngabahlangana lakho emsebenzini.
Lapho besebenza khona impilo, UPH, ama central hospitals amaningi bebekhala ukuswelakala kwezinto ezibasic, izinto ezinjengama gloves okugqoka ubamba ama patients. Amaphilisi nje othi anika i-patient nxa ama-patients egula kakhulu emele etholakala ebeswelakala njalo even izisebenzi zona ngokwazo ukusebenza kwabo akusekho up to standard.
Uthi lanxa isimo sike saba nganeno ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwanyakenye, ngemva kwalo isimo siqhubeke sisiba sibi ngamandla okwedlula esasikho khona ngaphambilini.
I can imagine into ezenzakala ezibhedlela kathesi kungelwa dokotela. It's quite a very sad situation. It's even worse than my elections.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi bezibhedlela zabomanisipala eZimbabwe Urban Rural Council Nurses Workers Union umnumzana Thaddeus Chisango uthi okwenzakala uhlangothi lwezempilakahle elizweni yisibonelo sokuba lukhulu udubo elizweni jikelele.
Abantu bazadvika kakhulu, abantu abagulayo kabasa tuli uluncedo abafunayo esibhedlela because of the current problem le.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ecubungula ngeziphathelene lembali yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chenesani Ntungakwa uthi umbuso okhona kawuqakathekisi ezempila kahle.
Amadoda la kumbeni omama bonaba bakhangelela ukuthi ama-NGOs anjengabo USAID yibo okumele bencedise ezempilakahle. Ezempilakahle akumelanga kubudget sinike imali eningi sizakhala kwabanye ukuthi lisincede.
Ekhuluma ekobulawayo kumaviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba uhulumende wakhe uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu ngokusungula inhlelo ezehlukeneyo okunjengezokulima okuvezwa langolo okulethelwa kwalelo dolobho amabhasi aweZupco. Umnangagwa uthi amabhasi la aze ukuzoncedisa ekuthwaleni abantu besiya emsebenzini lokwehlisa indleko yokugada ebese ziqanise okungela mkhawulo. Wathembisa kulombuthano ukuthi uhulumende uzakwengeza imali enikezwa izabelo eye-devolution.
Ngiyalicela amadriver ukuthi ingabe ukuchapa akufuno nicela ukuthi nibambe impahla lezifuhle. Siyazana, my government remains committed to the full implementation of devolution.
Sikhuluma nje izibhedlela lamaklinikhi kamunicipala weHarare kuvaliwe kusukela mhla ka-4 lwezi izisebenzi zisithi kazisanelisi indleko yokugada zisiya emsebenzini ngenxa yeholo elincane elizitholayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeBronaphek ezansi emaNdebeleni zithi sezinanzelele ukuba ngemva kweminyaka emibili umongameli Emmerson Mnangagwa ikhokhela umbuso wakhe ngolochuku okwedlula owayengumongameli uRobert Mugabe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu kulumango bakhala ngokuthi udubo olukhulu abahle babhekana lalo ngolokungatholakali kwemali emabhanga, ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana kubangelwa ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota nsuku zonke. Isakhamuzi seBronaphek esanzuku eMangwe unkosikazi Phathekile Moyo uthi umbuso kaMnangagwa ubathwalele ubhulo.
Ha, mbuso ka Mnangagwa uzithwalisa ubhulo bantu. Kunzima phandle la. Ha, okamgwaba wawungcono futhi. Ha, Mnangagwa uzithwalisa ubhulo. Asiphefumuli vele. Khathi sibhondi kunje kalisebenzi. Sesimele abalaba abamarandi abo besinike yona la ama-50 rand, 50 rand abantu nabasemazweni. Kodwa kuyabasinda. Ngokuba umntwana abe esebenzela esambeni sakhe la. Nxa sezathi umzali, umzali kumele ukuthi uzibonele.
Umnumzana Nelson Kuphe uvumelane lomoyo yena ukhala kakhulu ngodubo lwamanzi.
Nkosi yami, amanzi she izifuyo isikhotho esisebenza esiyi-1. We try our best ukuthi kona uhlale njalo nje ungafaki langele 1 sibe second day usulungisiwe. Si sizamile ukuthi at least silungise lesibotho lezi ezinye ezabomakhelwane ngapha ukwenzela ukuthi kona into yonke ingathi isifuyo ngoba izifuyo yizikade sithwalise nzima kakhulu.
UKhuphe wengeze ethi kunje isimo ezibhedlela zikahulumende sesisibi ukwedlula embusweni waphambilini.
Vena esibhedlela lapho esizoya khona ngibona yena esmayila kodwa ke kungela lutho olwenzakalayo. Ngicabanga ukuthi amaphilisi aginywa nguye kumbe aginywa yithi angazi, ngoba sikutholi gogona aske umama bami ozala mina. Ngihlala ngibona nje buye sithi kona kuthiwe ngicelwe ngithengela amaphilisi endaweni ethize. Thina-ke ngenhlanhla siseduze neButswana, siyathenga iButswana, kodwa iqinise ukuthi esibhedlela kula lutho.
Esinye isakhamuzi seBrunabek umnumzana Andrew Dube uthi umbuso okhona ubuthembise intuthuko, kodwa intuthuko ekhona yikuhlupheka kanye lokuqansa kwentengo yezinto.
As it is, ngikhuluma nje amadoda la amanye la amanye abasemahofisini, they've been in the office for more than a year, and when they were campaigning bebesithembisa ngani ngokuthi kuzaba lentuthuko. Khanya intuthuko asebeyilethile bezositshela ngokuthi imithelo iyakhuphuka, futhi intuthuko yakhona phela lama school fees abantwana ngikhona ikhuphuka ngamandla, futhi intuthuko yakhona esesiyibonile so far nokuhlupheka.
Unkosikazi Emilia Nkomo yena uthi umbuso kaMnangagwa ufile, ngeke ethi kulombusi.
Mina vele angawubona umbuso kaMnangagwa, umbuso wakhona vele ufile wona nje, angeke ngithi kulombuso, otherwise kufana lelizwe lingelambuso.
Ilunga lebandla leZANU-PF uretired Colonel Chinga Dube uthi abantu balelungelo lokutsho imibono yabo ngalo umbuso, yena angakutsho yikuthi abantu kababekezele.
Hayi, ngiyabona isikhathi asikabi side kakhulu. Umuntu wakabekezele abone ukuthi kuyiwa ngaphi. Engxenye phambili kuyalunga, ngoba phela uma usakho uqala ugebhe ungakakufaki isitini. Kungakho-ke ngake ngisho ukuthi sengihle ngimgweba kathesi ukuthi umbuso lo mubi kumbe muhle. Ake simeni siboneni phambili ukuthi siyanga.
Amalunga ebandla leZANU-PF laba mabandla aphikisayo bakhala sililo sinye ngobunzima ababhekane labo, ikakhulu kwezenotho, bethi isimo sibi kuye wonke umuntu, kungakhathalekile ukuba uyamsekela uMongameli Mnangagwa kumbe hahatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseBrunabek, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ke singaluqebi uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa sizwa nje ukuthi umdlalo wenguqo phakathi kweZambia leZimbabwe, Zimbabwe isile 2, Zambia isile 1, kodwa sikakugcizeleli le imidlalo imiklomelo ukuthi ngempela yiyo. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.